sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla 25 kuNtulikazi 2024 ngokipstube. Endabeni zethu namhlanje.
Makampani xa ebhadala i-tax ngabhadale this half tax in zig abantu nxa bedinga ama-services kurhulumente kababhadale njalo futhi ngabazika nxa bebhadala ama-present presumptive taxes kababhadale futhi ngamazi.
Umphathintambo karhulumente obona ngezemali umnumzana Ntulincube uthi kumele wonke amankampani ezimbabwe kanye neengatsha zikarhulumente asebenzise izimbabwe gold kumbe izig. Ziyathuthuka ezinye izikolo ematorian south ongela abantwana abapasayo. Kutshoni na ukuphuma kukamongameli Joseph Biden weMelika kukhetho olukhulu oluzayo? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo karhulumente obona ngezimali umnumzana Mthulincube uthi sokumele imithelo eminengi kanye lokwenzelwa uZulu nguhulumende kubhadalwe ngeZimbabwe gold kumbe izig ukwenzela ukuba imali le ithakazelelwe njalo isetshenziswe elizweni lonke. Uphinde wathi kuza kwesulwa imithelo yentengo yembuzi lokunye uze kube labantu abanengi abathengisa izifuyo ngemali elesisindo ngesikhathi ilizwe libhekane lendlala enkulu lonyaka. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Uncube okhulume lokhu edayele ePhalamende eHarare namuhla ngesikhathi esethula umbiko wakhe oqakathekileyo wokuhlolisisa ezomnotho owe-Midterm Policy Review Statement uthe eleZimbabwe lingeke lathuthuka ngemfanelo uma kungasetshenziswa ngemfanelo izigi.
Amakhampani xa ebhadala i-tax ngabhadale this half the tax in zig abantu nxa bedinga ama-services kurhulumente kababhadale njalo futhi ngabazika nxa bebhadala ama-present presumptive taxes kababhadale futhi ngamazi. Sikufakile lokuthi khona kupromote kukhulise kusetshenziswa kwemali yethu.
Ukubeke sobala ukuthi kumele kuguqulwe imithetho efana lowe-presumptive kanye le-corporate taxes ukwenzela ukuba kuthuthukise umnotho welizwe ukuze ugxile emalini yeziki. Uthe kule mthetho eminingi okumele iguqulwe ukwenzela ukuba izifiso zikahulumende zifezeke. Lokhu kugoqela ukubumba umthetho we-customs duty ozalawula ukuthwalwa kwamafutha epetulo, igwayi elihotshwa kusetshenziswa imitshina lokunye. Uncube uphinde wathi kuzamele ususwe umthelo we-value added tax kuntengo yembuzi, izimvu, inkukhu lewochi.
I propose to exempt live cattle, pigs, goats, sheep, and bovine semen from VAT. Furthermore, I propose to exempt poultry meat and carpenter from VAT.
Ngaphandle kwalokho uthe kumele kulungiswe imithetho ezavimba ubukhohlakalo eZimbabwe. Ube uqhubekele phambili esithi kunokuphumelela okukhulu elizweni okubangelwa indlela zokuqiniswa umnotho ezabekwa nguhulumende.
Umnotho uyakhula sibili ngoba nganzelela ongodosi wehlisile i-GDP growth ayifaka ku-2%. Like 2% asonto encane kuyasetshenzwa ngoba ngendlela lesilayo ukuthi sibe ne-2% growth akusetshenziwa. So sibona ngayi umnotho uyathuthuka nanti sikhona lapha ku-parliament khangela imigwaqo eyakhiwayo ukuhluhlaza lapha angena iwitch now uyazibonela.
Uthe ukhanya kule nguquko kwezentengo yempahla etshiyeneyo loba ilizwe lidonsa nzima ekutholeni imali yokuqhuba inhlelo ezishiyeneyo. Uthe kufunakala ama-billion pose ayisithupha 5.6 billion zig ukuze kubhadalwe inhlelo zikahulumende. Kusenjalo ukubeke sobala ukuba umnotho welizwe ukhangelele ukuthi lonyaka uzathuthuka kancane kulanyakenye ngesilinganiso sokubili ekhulwini 2%. Uthe kulamanye amabhizimusi agoqela ukwenjiwa kwemgodi ezokuthwala kwempahla lokunye okumele kufakwe kumthetho we-Indigenization and Economic Empowerment Act. Uncube uthe lokhu kuzakwenza abadabuka eZimbabwe bengene ngobuningi kumabhizimusi la. Esanda kugqiba umbiko wakhe ukuhle waxokozela edayile eParliament abaphikisayo besithi kumele kuhlolisiswe okwethulwe ngunxube namuhla, kodwa abakubandla elibusayo bekwala lokhu. Omunye wabazondiswe ngokwethulwe ngunxube ngumnumzana Decent Bajila omele iluveve Makhandeni edayile eParliament.
Siyakwazi ukuthi njengokuba nejilo asoze sibone sokuthiwa ipassport si-applyelwa ngezigi, asoze sibone sokuthiwa wonke ama-tollgate asebhadalwa ngezigi, asoze sibone ezinye inhlelo eziningi zikahulumende zonke sokuthiwa sokubhadalwa ngezigi kuphela.
Kodwa ummeli weParliament umnumzana Joseph Chuma uthi uvumelana lamazi kaMthuli esithi uza kuzwa imbono kaZulu ngokukhulunywe ngunxube.
The minister is minister Sebile wazofaka ilozen statements zakhe. Also kukhona kanti ngibona sizohamba siyokuphawula sibale sikuhluze njalo sithathe nesikhathi sokuba sibuyele ebantwini sizobabonisa into efakwe uminister lapha. Nxa abantu sebesitshelile
uChuma uphinde wathi abaphikisayo kumele bebale okumunye ethwele ugwalo lukaNcube bengakakhulumi ngakho. Ezinye ingcitshi kwezomnotho zithi indlela zokuba kusetshenziswe amaziki zilungile, kodwa uhulumende kumele abone ukuba amaziki ayatholakala emuntwini wonke. Omunye wabo ngumnumzana Masimba Kuchera.
Siyabe simelele ukubona ukuthi uhulumende esenza njalo iziki liyabe litholakala yini, ngoba siyakwazi ukuthi khathesi kukhanya njengani iziki libuhlungu ukuthi umuntu alitholi. So uhulumende kumele njalo enze ukuthi iziki langkhona litholakale.
Unyuke uphinde wathi eleZimbabwe linezikweleti ezifika 287.2 billion ziki ezigoqela imali eyabolekwa kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMount Hampton, ngimlondo wezindlovu.
Inhlanganiso ezigoqela e-European Union zithi ziza kuma ukwamukela impahla ezithengiswa ngeleZimbabwe uma zisenziwa kungalandelwa indlela zokulondoloza umkhathi. ELeZimbabwe lona selizama ukuba impahla yalo yamukelwe ngokubumba umthetho we-Climate Management Bill okukhanya uzakhangelana lalokhu. Kukhanya ingani kulakho ukwenqabela ukudumala komkhathi okubizwa ngokuthi climate change. Ukuze sihlaziye udaba lolu ngokuthi kungenziwani ngeleZimbabwe, sixoxe lomnumzana Everson Ndlovu osebenza eNational University of Science and Technology kugatsha olubona ngokuhlenga uzulu ole-disaster management.
Let's invest kuma-renewable sources of energy, sine-solar, sine-wind, umoya lo. And nxa kusenza futhi ikuthi izulu alikho ngasiyawayitena kolo kuyena wakuthiyo ngu-president sometime back laphana sithi a dam for each district, ukuthi for each and every dam that we are building or constructing sibone ukuthi sifaka i-possibility yokuthi generate the little electricity that we can. Kolo kuyena kuzasenzela ukuthi khona sikwazi ukuthi sibala leyo source kolo kuba kubizwa ngokuthi ama-green energies. Even in terms of his motors at least, so kufanele switche siye kumota ezirana ngamasola ezingarani ngabo diesel la. Yes,
nga ukhangela ukubona zani kwini ongenza ukuthi konke lokhu kwenzakala eZimbabwe into zabo green energy les.
We really will need a lot of injection into industrial development. Ngithole ukuthi uyakhumbula kudala ukuthi abadala besithi khona siya kobulawayo konke tuziyathunga kwakulama yikuthi ngiyasihlela ibali isiNdebele. Kwakulama industry amaningi kakhulu awakusenza ama-products amaningi kakhulu arange from ama-products adliwayo kusiya ezinsimbini kubo ama-engineers and so on and so on and so on. So siyayifuna i-development enjalo ukuthi uBulawayo abuyele abe ngubulawayo lwani wakudala, sikwazi ukuthi sithi kule manda i-language yakudala. So imandala yakhathesi sokufanele ibone ukuthi isebenzisani ama-green energy sources anjengabosola bana. I-solar silayo in abundance eZimbabwe, in abundance of serious. But kule little investment esifaka kuthi kodwa ngananzela abantu sebeqalisile ivini emakhaya kathesi uyafika sube sebelayite ngamasola sebepompa amanzi ngamasola kholokhuyana yi-direction yakho nangaleyana uyabo. So amakhampani amakhulu asengayenza amasimu amasola bafeed isola yabo into i-system yetle yamagesi le. Siyakufunda kholokhuyana ngobukhulu bakhona kumbe ngithi ngobuningi bakhona. Kodwa akululanga babadubi ngoba kufuna imali, akululanga ngoba kufuna abantu abazimiseleyo, ngoba kufuna sithole futhi even the foreign direct investment eyiyo kathi esivele njani esihluphayo esingelayo. Kodwa that's the direction we should be taking njengesizwe.
Lo ngumnumzana Everson Ndlovu osebenza ekolejini leNUST obexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Ezinye izikolo eGwanda zikhangelwe ukuthi zilakho ukuthuthuka kwezemfundo kulandela uncedo ezilithole kwabemba igolide lokunye esigabeni lesi kanye nezinhlanganiso ezizimeleyo lamankampani. Lolu ncedo luza ngesikhathi izikolo ezinyenge emaphandleni zibhekane lodubo lwezindlu zokufundela ezezifundi, ikakhulu uma kukhangelwe ezescience kanye lama-computers. Usokudale ukuthi iningi labafundi ezikolo lezi lingaphumeleli ezifundweni.
Izikolo esezithole uncedo ukuze zithuthukise ezemfundo eGwanda South zivalisa iBhengu Secondary School, yona encediswe yinkampani eyenza isamende Colemborn, iPretoria Portland Cement PPC kanye neStezi Secondary School, yona encediswe iBlanket Mine. EBhengu iPPC yakhe izindlu ezimbili zokufundela izifundo zesayensi kanye lamakhompyutha njalo yanikeza lesi sikolo amakhompyutha ngamathumi amabili lane 21. Ekhuluma ngesikhathi samukela lesi sipho kuviki edlulileyo usobhuku weBhengu omnumzana Kuyaboka Madaya uthe imfundo sokumele ithuthuke kulesi sikolo ebesingaqhubi kuhle emnyakeni edlulileyo.
Sithi kubantwana besikolo, this is your chance. Abadala ngiyababona sekwadlula kuwe, but lina it's your chance. Lingayidlalisa ichance liyana ayiphindi ibuye ngoba phandle lapha kunzima, abantwana babulalana emkuteni like lathinta indaba yabo kunzima kuthi into abantwana labana.
La mazwi agcizelelwe ngumqondisi weGwanda Rural District Council umnumzana Rangana Isifanda.
Sikhangelele ukubana isikolo sethu seBhengu sithole ama-benefits ngalokho esesikwethulelwe yi-PPC kuhlanganisela kunye nengadi ezabanika-ke inzuzo mhlawumbe yokuthi bakhangele-ke ezinye inswelo abalazo isikolo.
Isikolo seStezi Secondary eGwanda North lazo sesivuselelwe iBlanket Mine njalo lazo siza kuba le ndawo yokufundela izifundo zesayensi kanye namakhompyutha. Isakhamuzi seStezi umnumzana Khoni Ngwekazi uthi lokhu kuzadala ukuthuthuka kwezemfundo esigabeni sakhe.
Kuvele kunamathicha ayesuka apha sesithaa lapha udevelopment akula development wathiwathi kathesi okunani into le-electricity into yonke esikhona ma uthicha mbe ebhala laphana kulokunye abakusebenzisa imechanism ezwayo esibili sokuthi uphonge ukupressapressa kube sewubhalile ku-blackboard.
Ngaphandle kwesikolo lesi iBlanket Mine iphathise njalo ukuthuthukisa esemfundo yaphansi kanye neklinika kuleyo ndawo. Lanxa ezinye izikolo zijabulela izipho ezizitholileyo esikolo seDambashoko Primary School, bona bakhala ezimathonsi ngokuzwela amakhompyutha. Umgcinisihlalo wekomiti yabazali besikolo seDambashoko umnumzana Butho Elihle Nkala uthi kuyisifiso sabo ukuthi abantu babo bathole izifundo zamakhompyutha.
Iphupho lethu njengabantu beDambashoko sifisa ukuba le-computer lab. I-computer lab sikhala kakhulu abafundi, abantwana. Izinto eziningi sezijulile, sezifuna imitshina ukuthi ibe khona bancedise abantwana ngoku-googling, bagoogle abantwana bafunde izinto ukubathuthukise ikusasa labo.
Umqondisi we-PPC kwele Zimbabwe umnumzana Albert Gay uthi bancedisa izikolo zemaphandleni ngoba zisemuva uma kuqhathaniswa lezemadolobheni.
We focus particularly in rural schools. By equipping rural schools, we believe that we are solidly doing our part in terms of contributing to laying a strong foundation for the country. We are mindful of the fact that majority of primary learners, I understand, Honorable Minister, is about 73%, are enrolled in rural schools. hence the focus on rural schools. And
ukunxekisa ilizwe lonke lakhe ukusasa yalo. Siyazi iningi labafundi beprimary lifunda emaphandleni, njalo siyazi ukuthi izindlu zokufundela ama-sciences lama-computers azikho emaphandleni, kungakho sithe singenele.
Umphathintambo wezemfundo uMnumzana Tole Raimoyo uthi bazavuleka ingqondo abafundi ngalezi zipho.
Donation be a symbol of progress, empowerment and equality. It will bridge the digital divide and ensure that no student is left behind in this rapidly advancing technological landscape.
Lesi sipho kasibe luphawu lwentuthuko kanye lengqubela phambili. Sizaqeda ubula ngamakhompyutha, njalo sidale ukuthi kungabi lo mfundi osayela emuva ngesikhathi sokusetshenziswa imitshina yesimanjemanje.
Ngomnyaka ka-2020 isikolo seBhengo sathola iqanda ekhulwini 0% kumhleliso we-ordinary levy, kuthi nakenye sathola i-7%. Akwaziwa ukuba lo nyaka sizaqhuba njani kulandela lintuthuko esikhona esikolo lesi. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Kwezemelika, umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi okwamenza waphuma kukhetho oluza kuqhutshwa lonyaka ngolwezi yikuthi sokumele kungene osakhulayo esikhundleni somkhokheli welizwe ozavimba ukubhidlizwa kombuso kaZulu, kubika uDabo kaNcube.
Umbiko wakhe okwazisa uZulu ukuthi kungani wathatha isinqumo sokungancintisi kukhetho, uBiden okhulumele uZulu enkundleni zokuxhumana esesigodleni sikamongameli eWhite House uthe sokuyisikhathi sokuthi adedele omunye.
So I decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. It's the best way to unite our nation.
Sengithethe isinqumo sokudedela omunye, iyo yodwa indlela yokubambanisa ilizwe lethu.
UBiden wakhetha ukuba umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris ancintisane lomnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans kukhetho oluzayo. Kulabanye abambalwa abafisa ukungena kumncintiswano lo, abakubandla lama-Democrats, abakubandla lama-Republicans bafuna ukuba uBiden ahle asuke esikhundleni sikamongameli ngesiphangiphangi, besithi useluphela kokuthi kasakwazi akwenzayo. Abakubandla lama-Democrats bayakuphika lokhu. Abalandela ezombusazwe abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika balemibono etshiyeneyo ngodaba lolu. Sixoxe nomnumzana Tim Muringayi ngokwethulwe nguBiden izolo eWhite House.
Sonke siyakwazi ukuthi yena isifiso sakhe bese ukucontesta lapha ekukhankaseni okubuyayo okwe-election ka-2024. But abantu abaningi including ama-Democrats amaningi bebesecabanga ukuthi hayi i-cognitive ability yakhe, le capability ayisekho. So bebesesaba ukuthi bebeza nqotshwa ngumnumzana Trump. So ukukhuluma izizathu zakhe lo mbono wakhe of what's going on lokunika ithuba kumama uKamala Harris kuyabongeka ngoba kubele kutshengisa ukuthi iDemocratic Party no matter ukuthi baxabana kanjani kungathiwa kule smoothness ye-transition.
Omunye njalo odabuka eZimbabwe olandela udaba lolu ngumnumzana Washington Jamela othe uBiden esethula umbiko wakhe ubezwakala ukuba kaqinanga emzimbeni kulandela ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID kunsukwana ezedluleyo.
Indaba yakhe uzamile ukuthi ayibeke kahle kakhulu noma nje bekubonakala ukuthi hayi isabuhlungwana njalo njengomuntu okade gula ilizwi lakhe belingakabi strong, kodwa ama-point awabekileyo hayi ayacaca ukuthi uqakathekise ibandla lakhe le-Democratic Party, waqakathekisa njalo ilizwe. Akulula ukuthiya isikhundla, ikakhulu isikhundla sokuba umongameli.
Ukhangele lokuba ibandla lamademocracy lizakwenza umhlangano omkhulu oDemocratic National Convention okuzakhethwa okusemthethweni ozamela ibandla lele kukhetho oluzayo. Elama Republicans lisanda kukhetha uTrump othi nguye owenze uBiden waphuma kukhetho oluzayo. Uqhube umhlangano eNorth Carolina ngolwesithathu lapho athe njengoba lisazi kumalanga amathathu edlulele sanqoba umongameli welizwe ongaqhubanga kuhle ukwedlula abanye uJoe Biden, khathesi sokulomunye esizamkhalisa olamanga kakhulu Kamala Harris ongumsekeli kamongameli ongaqhubanga kuhle ukwedlula bonke kumbali yelemelika. Abantu abanengi bathi bakhangelela ukuba uTrump loKamala bazanqikilana kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingutabo kaNcube.
Namhlanje kuhlandla lethu lengxoxompikiswano sihlaziya isimo eselizweni. Lapho amabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu abathi abantu bacatshangelwa ukuthi baphikisana lohulumende bayahlukuluzwa njalo bayabotshwa mahlayana phambilini komhlangano womanyano we-SADC okhangelelwe ukuqhutshwa elizweni ngenyanga ezayo. Lokhu kulandela izehlakalo ezigoqela ukubotshwa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngenyanga edluleyo, amaningi awo alokhu evalelwe esitokisini labafundi abathi bachawe kabuhlungu ngamapholisa izolo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzanda ukuthi abantu kufanele bazibhathe kuhle phambilini komhlangano we-SADC, njalo umnumzana Kazembe Kazembe, umphathintambo obona ngokwenzakala ekhaya, ugcizelele amazwi akhe ngokuthi amapholisa azabopha labo abazabangela udlakela. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa nomnumzana Munashe Mdutsa, umabhalane webandla le-ZANU-PF ubona ngogatsha lwe-Information Communication Technology, njalo elilunga lenkundla ye-Central Committee yalelo bandla, endaweni lomnumzana Comfort Mpofu, umgcinizihlalo wogatsha lwabatsha kanye lezifundi kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group ekhokhelwa ngumnumzana Job Sikala onguye osungula lingxoxo.
Akhangele amazwi akothi ukhuthaza abantu ukuthi bengayizi udlame kungoba kuzayangisa ilizwe, kumele iqale ikhangele okwenzakalayo. Kuba sikhuluma nabantu abanjengo-James Kontimba nabanye abayini abalokhu bevalelwe ejele munye ngecala elingekhoyo ngokutshengiselela ukuthi yena ngokuqala kuye useyangise ilizwe ngokutshengisela ukubana uyakupha abantu bengayenzanga cala kungela cala bekunguhlala basitina nto njengoba sikuselebhele isadakhe.
Mnumzana Mthusa, ungathini amazwi okukhuthaza abantu ukuthi kube ngabangeli udlakela lalabo abathi hayi kuvele amalungelo asephuliwe elizweni?
Umongameli uDr. Emmerson Mtambutso Mnangagwa ungamlalela kakhulu ngesikhathi zonke abukhuluma khona, kayeyeli ukukhuluma ngendaba ezokuthula esikujayele nxa kuzaba la ma-summit either United Nations kumbe i-SADC kumbe i-AU. Abantu abamamandla abaphlayo bayathanda ukwenza ama-gimmicks ayenzela ukuthi befake i-attention bezama ukufaka iZimbabwe on the agenda ngenxa yokuthi bona bavele bengabantu abangavumi impumela zokhetho ezenzakala eZimbabwe. Namhlanje njengoba isadiki kuyakithi lapha ngo-August sebefuna ukuthatha ithuba leli elokuthi bayenze udlame lodlakela ukwenzela ukuthi kuyehluleke ukuthi iZimbabwe ithathe i-chairmanship, yehluleke njalo ukuthi iZimbabwe ihoste leyo SADC. Ngoba remember last year bathe beqeda ukhetho bathe betshela ama-supporters abo ngamanga ukuthi ngoJuni ozayo kuzaba lokhetho kwele Zimbabwe, i-SADC izakulungisa. So kusiba nzima emakhanda abo ngoba yakwazi chairperson we-SADC ongenayo umongameli Emmerson Mtambutso Mnangagwa.
Mnumzana Mpofu, ungathini ngamazwi kaMnumzana Mthuthu sesikhangela ukuthi okhokhela inhlanganiso yenu uMnumzana Sikhala laye wake wakhuluma wathi kuyephulwa ilungelo loluntu eZimbabwe?
Bona nxa behlezi bebodwa bazibona be-right bathi nizafuna ukuthi nxa behlezi lakana bezibuze bona ucomrade Mthuthu ukuthi bathi ngomntwana lomnyaka oyedwa one year, usho umemzetile lo mama wakhe because umama wakhe wakhetha ukubana yena ebenjani ebese ebambakale endlini eprivate eka honorable Timba njalo bona nqalo kuma ukuthi izwe libambini lokuthi abantu bazihlalele kahle eZimbabwe bazama ukubathini ngabantu abahlezi kathi sejikile namalungelo oluntu okukhulunywa ngokuthi mapasosiyeshi namazwe wonke akusada kunalata abe kukhanye lokuthi abantu kumele bevunyelwe ukuziassociate bevunyelwe ukuziassociate with certain amanye abaphathi naze bezama ukukhuluma ukuthi kungayenziwa okodlame okuthi sihlule amalungelo oluntu aningokwezelwe as long as abantu laba bayi-78 belokhu bephakathi ejele nxa i-major support ike yathi kule qala icala leli selisiyaphitshwa selisayephulwa yayikoti ukuthi nisela ukubana kulokudlala i-constitution yokhona lapha elizweni lethu yikho ukuthenisela ukubana izimbabwe ayikabi zinokuthi asithengi-gpoak nxa beselokhu besadlala i-constitution kanjalo.
Sinike ithuba leli umnumzana Mthusa ukuthi ungathini ngamazwi kamnumzana Mpofu.
I-Zimbabwe yaso Harare njalo i-Harare yaso Zimbabwe. That's why i-Zimbabwe ilabantu more than 16 million. So singazama ukucabangela ukuthi isifiso zabantu abasendaweni eyi-1 seziyiyo sesiguqile isifiso zabantu bonke. Obesibili, i-ZANU-PF ayisiyo ebophayo kule policy e-Zimbabwe ebophayo. I-case le kumakhodi siyayazi akhuluma ngayo abantu abayi-78. Angeke ngakhuluma ngimelela amapolisa kodwa sikhuluma ngezinto ezikhulunywa ngamapolisa ukuthi abantu abacatshangelwa njalo kwakulobu fakazi bokuthi kule zinto ezazilungiswa. I-ZANU-PF kumbe umongameli dala mandla ungenela endabeni zamakhodi athi khiphani lwana fakani lwana engangenela yena ethi hayi bakhipheni bayenzeni fairtry eZimbabwe njalo akula rule of law. Lingiphendula umqondo wakhe ukuthi kule case ehambe kumagistrate case kaJob Sikala ephinde yahamba yayasikwashwa amajaji akhona ale mvumo njalo alelungile lokucorrecta okuyabe kuphambanisekile okuyabe ku-high court njengoba umzwile ezikhulumela yedwa ngomlomo wakhe ukuthi bahle bekuhlanganise bethi vele kumele angayithathi chairmanship iZimbabwe ngoba vena bebevele befuna ukusebenzisa indawo njengendawo yokuyocebela isagidi layo iyakwazi izigilamkhuba ezeZimbabwe ukuthi zidlala njani. Bazazama bazakuzama kodwa I think abezomthetho sebekubeke kwabasobala.
Ungasigqibela ingxoxo yethu mnumzana Mpofu.
Ano nginzulu ukomplete Mthusa okhulumileyo ukubana iHarare asoZimbabwe othenisela ukuthi kule ndawo yelapha eZimbabwe okusincindezelwa khona amalungelo oluntu. Xa kuphambaniseke iHarare kuphambaniseke eZimbabwe, xa kuphambaniseke iTsholoshi kuphambaniseke eZimbabwe. So abantu bona live nabaseHarare nxa bevalelwe phakathi kuphambanisa iZimbabwe, kuphambanisa wonke umuntu, akukho right. Yikuncindezela amalungelo oluntu akabakabi ready for i-SADC summit, akaqale lilungisise amalungelo oluntu. Njengenhlanganiso thina sikleya asikuvumeli ukubana kathesi iZimbabwe ikhokhele ngoba iZimbabwe izaphambanisa i-SADC as a whole, iphambanise i-Africa as a whole because sisahlile kulungisisa iindaba zethu ezomuzi wethu. Abesilungu bathini bathi charity begins at home. Ilizwe siyakubona lithuthuka, siyakubulibona lithuthuka. Liyathuthuka njani ilizwe nxa amalungelo oluntu encindezelwe? Akula lapho esiyakhona.
Lo ngumnumzana Comfort Mpofu, umgcini sihlalo wogatsha lwabatsha kanye lezifundi kuhlanganiswe i-National Democratic Working Group ekhokelwa ngumnumzana Job Sikala. Obexoxa endawonye lo mnumzana Munashe Mdudza, umubhalani webandla le-ZANU-PF obona ngogatsha lwe-ICT njalo elilunga lenkundla ye-Central Committee yalelo bandla. Bebexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Live talk namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokwethulwe ngumnumzana Mthuli Ncubeka, umgcini ingcebo kahulumende ngokwezemali ephathelene lelizwe. Singakehlwa nesihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela namhlanje. Umphathitambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi kumele wonke amakampani eZimbabwe kanye lengatsha zikahulumende asebenzise iZimbabwe Gold kumbe iZiG uma behlawula imithetho. Ziyathuthuka ezinye izikolo emadolweni South okungela umntwana yena oyedwa opasayo. Siyuqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembu ozithembayo uGibbs Dube. Lilale. Telelani Live Talk yalandela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.